Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 3 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi eZimbabwe elithi lilinde ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye lempumela yalo.
Nambo ke ababalisi bedemocracy abahlala besitshela thina ngapha ukubana asenze kahle sesikhangele kibo phela ukubana sibo ukuthi nakuyini esingakufunda.
Ingcwethi ezicobongula izombusazwe zihlaziya okuningi ngalolu khetho.
UDonald Trump yena uvele ngizomabhizimusi ngabantu abathanda ukuthi bavikele amabhizinesi abo lokunye nje okungabe kuphathelane lomnotho. UKamala imbali yakhe ngiyokuvikela amalungelo abantu.
Sizakuzwa umlando womunye wabancintisa kukhetho lweMelika, umnumzana Donald Trump, nezinye eziphathelane lalolu khetho kuwona lo umsakazo. Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi yalindele ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye lempumela yalo. Ukhetho lweMelika lungolwesibili oluzayo njalo kuncintisa umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump weRepublican Party. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nanxa eleMelika lidume ukukhuthaza ukhetho olukhululekileyo lokuthula emazweni omhlaba, abalandela lolu khetho bathi sekuye kwaba lokuthukana phakathi kwabancintisayo laba umnumzana Trump lonkosikazi Harris. Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF njalo ngumeli wephelandaba edalela ephelamende uthi bandla lakhe yilo elilokuthula ukwedlula amabandla eMelika.
Siyabona ukhetho olweMelika solufikile soluseduze. Nambo ke ababalisi bedemocracy abahlala besitshela thina ngapha ukubana asenze kahle sesikhangele kibo phela ukubana sibone ukuthi nakuyini esingakufunda mayelana ngedemocracy. Sibona ekuqaliseni bafuna ukubulalana, omunye wabo oncintisayo umnumzana uTrump aphosa dutshule kumbe sokukabili kumbe kathathu. Sibonile sokutshiswa lama-ballot box kwezinye indawo. Into zangona zimanga kuhle. Bafisela ukhetho oluhle olulokuthula njengalolu khetho esalwenza eZimbabwe.
Isikhulumeli selinye icele lebandla leCitizen Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi ukuthi ibandla lama-Democrats ufisa linqobe ngoba lilobudlelwane namanye amazwe.
Ama-Democrats watshengisa ukuthi ale concern ye-democracy emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana uTrump ukhanya ungani ugxile kakhulu ekufocuseni endabeni zokuthi i-America iphumelele, abantu abase-America baphumelele. Ama-Democrats yibo ke abatshengisa ukuthi bebengaba lozwelo losizi lokunanzelela nje lokusekela inhlelo zedemocracy kwamanye amazwe angaso-America.
Kukanti ibandla le-lead party elikhokelwa unkosikazi Linda Masarira lalo lithi lisekela unkosikazi Kamala Harris. Unkosikazi Roselyn Ncube isikhulumeli saleli bandla.
Thina njenge-lead party siyamsupporta sibili umama uHarris la ekhampeni abantu babesifazana sizwakale lathi elizweni ebuse la libone ukuthi khona omama la bakwazi ukubusa ngokuthi vele umuzi ngumama. Umama uHarris kabamnika isikhathi ekhulume lokho ofuna ukukhuluma abantu bekuzwe behambe bemvotela. Thina sisupport umama uHarris sithi khona ngeTuesday kawini.
Umkhokeli wemthokozi Public Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kweleMelika kulabudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho njengalokho okwenzakala eZimbabwe.
KweleMelika basesengcono bona kababulalani kabachayani lo lalo uthengisa ama-policies akhe ebantwini, abantu bamvotele ngoba bayamthanda. Kodwa ungakhangela kwelakithi eZimbabwe kuba yinto ehlukileyo kakhulu. Ukhetho lujonjwa minyaka yonke uzananzela ukuthi iZimbabwe ayikazibe the free and fair election since 1980 kuzofika namhlanje.
Izi jeziso zomnotho ezethweswa inkokheli yebandla leZANU-PF iMelika ngeke zesulwe loba ngubani ozonqoba phakathi kwalaba bababili ngumbono kamnumzana Innocent Dibale okhokhela ibandla le-EFF eZimbabwe.
I-foreign policy yabo isuzitshintshe loba ungaba ngubani ongawina kumbe uTrump kumbe uHarris akulalutho oluyatshintsha. IZimbabwe ayisoke ithole encedo ngama-election ngempumela yama-elections ayo e-America. Ama-sanctions bazakontinua bewayengezelela o bazakontinua nje bewagcinile khona phana.
Ilunga le-Freedom Alliance umnumzana Thabani Juma uthi umnumzana Trump uzanqoba.
Trump ungumuntu ongani kasekelani lezimpi eziqhamuke phakathi kwamazwe angu-4, iRussia, le-Ukraine, kuzobuya i-Israeli le-Hamas. Kungabangela ukuthi khona uTrump angene ofisini. Ngoba abantu nxa bevota izikhathi eziningi babe bengani bathi bazwela ubani.
Umnumzana Mathew Bubesi Sibanda enye inkokheli yebandla leZaphu uthi umnumzana Trump kangena azovikela ukuthi kungabi lempi yomhlaba.
Ukhetho lase-America lolu olukhona ngendlela mina engibona ngayo uTrump ngoba nguye umuntu embona elombono wokuqeda leyana impi esibhidlize izakhiwo ezinkulu ezinengi. Njalo Trump uma engangena ngibona umuntu ongani uyazwisisana lokukhuluma lo Putin ukubana impi phele ukuze impi ingamemetheki kube lempi yomhlaba.
Izigidi ezethula amathuma esithupha sezivotile kudala lanxa usuku lokhetho lungakafiki ngohlelo le-early voting. Ukhetho lweMelika luphambi kwakusasa ngolwesibili. Ngimele 27 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Ngohlanja lapho esihlaziya umlando wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka lamuhla sicubungula okamnumzana Donald Trump. Eminyakeni eyisithiyagalolunye kuphela usesole iziphathamandla zebandla lakhe le-Republican Party waliguqula ngendlela ayifunayo njalo wengezelela ukungezwanani ngemibono elizweni leMelika. Intatheli izindaba ye-VOA uTrina Trin usethulela lolu daba ngokuphindela kukamnumzana Trump enkundleni. Kudaba olutolikwa yimi usithandekile Mhlanga we-Studio 7.
The Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden has been
umsakazo we-Fox News usungatsho ukuthi owayengumongameli umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika.
Kwakufanele kuphelele lapho kodwa akusabanga njalo ngoba umnumzana Donald J. Trump umongameli wesi-45 kweleMelika wayengafuni ukuvuma ukuthi unqotshiwe.
If you count the legal votes, I easily win. If you count
ungabala amavoti asemthethweni yimi enginqobayo kodwa ungabala angekho emthethweni bengazama ukusiqila.
Wathi mhlaka 6 ngoZibandlela 2021 umongameli wakhuthaza abasekeli bakhe ukuthi befole baye esigodleni seCapitol ukwenzela ukuthi iCongress ingemukeli impumela yokhetho.
We fight like hell and if you don't fight like hell.
Siyalwa kakhulu ungekela ukulwa ngamandla awusoze ube lelizwe futhi.
Okwalandelayo ngokungaze kubonakale eMelika okwabangela ukuthi umnumzana Trump etheswe amacala okuzama ukuguqula impumela yokhetho ngohlelo lwe-impeachment kabili. Ukuphikelela kwakhe lokungafuni ukuthi ehlulwe kwakungokomuntu owayengafuni ukuthatha inyathelo elijwayelekileyo.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Ngibona sengathi lo ngumuntu ozithembayo kakhulu ngombono wakhe.
URus Bettner lo Susan Craig zintatheli izindaba eziphenya indaba njalo ezaloba ugwalo oluthi Lucky Loser olungancomi indlela umnumzana Trump aphathiswa imali kayise eyenza ukuthi abe yisinothi esisezingeni lamabhiliyoneye.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject areas.
Kusukela ngeminyaka yama-80s, kakaze athembe abantu abalobuciko kuhlandla lwendaba ezithile. Uyazama ukubakhulela ukwenzela ukuthi kube lempumela ayifunayo.
Izakhiwo zikamnumzana Trump zazilotshwe ibizo lakhe ngamabala amakhulu aligolide okwakutshengisa ukuzimisela kwakhe lendlela azibona ngayo. Nanko amazwi kankosazana Craig.
He was worth $200 million. when he would talk. It was the interview he gave to the New York Times, and that grew to
$1 billion. Kodwa eminyakeni elishumi eyalandelayo watshela abe 60 minutes ukuthi kwakungamadola ayibhiliyoni eyodwa. Wayesevame ukukhuluma okuchiyeneyo.
Umnumzana Trump waba yintshantshu ekutheni abantu bemnanzelele lokuthi abe lodumo njengosomabhizimusi, abantu bengasebenza laye bephumelele. Wenza izigidi lezigidi zamadola ngebizo lakhe, kodwa lanxa wayephumelela kwakukhona okungalunganga. Amankampani akhe aqala ukubhidlika njalo abhaliswa ngokusemthethweni ukuthi awasela mali. Indawo zakhe zokubheja ezamakhasino lazo zalahlekelwa imali, avalwa wonke. Kodwa wathutsha ngohlelo lukamabonakude olwe The Apprentice olwaba ludumo.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Kukhetho lokudinga umongameli wemelisha, njalo siza kwenza ilizwe leli libuyele esimeni salo sokuba lesithunzi emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Trump wayengaxolisi njalo ezimisele.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Nxa eleMexico lileta abantu balo lapha, alileti abangcono, lileta abadala amacala, abadlengulayo, kodwa abanye ngithemba ngabantu abalungileyo.
Njengomongameli, umnumzana Trump wakhetha abehluli bedale eliphakemeyo abancedisa ukungenela kwisinqumo selungelo lokukhipha izisu.
The U.S. death toll now above.
Sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150,000.
Ekuqaleni komnyaka ka-2020, umkhuhlane we-COVID-19 walinga umnumzana Trump, wancedisa ukuthi kulungiswe masinyane imithi yokulwisana lalo mkhuhlane. Kodwa watshela ingcwethi kwezempilakahle ukuthi kufanele abantu bemukele umjovo womuthi we-bleach ukubulala leli gciwane. AbeMelika abedlula izigidi eziyisishiyagalolunye bahlaselwa yilo mkhuhlane. Ababhubhayo bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, 230,000. Abavotayo bakhetha umnumzana Biden ukuthi abe ngumongameli. Esephumile embusweni, umnumzana Trump wetheswa amacala amaningi njalo ngowakuqala umongameli ukuthi atholakale elicala. Kodwa udumo lwakhe lulokhe lumemetheka. Waphepha kabili bezama ukumbulala kuwona lo umnyaka okwakhuphula ukuzwanana kwakhe labamsekelayo.
God has a plan for Trump and he absolutely
uThixo ulecebo lomnumzana Trump. Waphepha ngoba kulesizathu. Ngithemba leso sizathu ngesokuthi abe ngumongameli we-47.
Umnumzana Trump owaphathisa ukubhala ibhuku le-The Art of the Comeback engabe eselungiselela ngempela ukuphenduka futhi ngendlela enkulu. Kumlando wezombusazwe eMelika.
Umsakazo weStudio 7 walethulela umlando omunye oncintisana laye unkosikazi Kamala Harris ngolwesihlanu.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazo wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X neVOA Ndebele WhatsApp channel. Khona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ukuhlaziya okuningi ngokhetho lokudinga umongameli weMelika, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Tim Muringayi, ingcwethi ecubungula izombusazwe engoweZimbabwe ohlala eMelika.
Okwakathesa akukacaci ukuthi ozanqoba ngubani, ngoba siyakwazi ukuthi unkosazana
Harris ngantwa she has punched above the weight. Ngoba siyakwazi ukuthi she's been campaigning for the past 3 months kuphela and umnumzana Trump for the past 10 years. So ikho ngantwa abachiyana khona but sokungutshiki lobhanga kathesi ngoba ngu 6 lo 9. Kuma 7 states angantwa are critical. Bachiyana ngantwa ngama 2 points, 3 points, ngama percentage points. So khonapha hayi ngantwa kunzima ukuthi sibe kwazi ukuthi mbani ozanqoba but into esiyibonayo kathesi kuthiwa more women have voted okwakathesi more than they have ever done and new voters kwamanye ama-states in Georgia kuthiwa kule 500,000 new voters so hayi kuyahanjwa and they are mostly women singakhangela abantu abansundu lama-Latinos and all these other people ngantwa bebesebefuna ukuvotela umnumzana Trump but ngesonto sizwe befothoza abantu abamnyama ama-Puerto Rican lan so angikwazi ukuthi khonokho kuzanceda ubaba uTrump mbeni kuzanceda unkosazana Harris.
Udaba lwabantu bePuerto Rico lolu siyibonile yebo omunye osekela uTrump sithi abantu laba bayingcikeza kodwa sabona uMongameli Joe Biden ependula lawo mazwi esithi ingcekeza ayibonayo ngabantu bakaTrump abasekeli bakaTrump. Awuboni lokho kungaphazamisa uKamala Harris yini ngoba sike sabona kukhetho olwedluleyo unkosikazi Hillary Clinton laye echaza abasekeli bakaTrump ngendlela efanayo. Okuyinto abanye abathi badala ukuthi anqotshe kukhetho
engikubonayo ngathiwa ku-different ngokuka mkosazana Hillary Clinton laphana nguye owayecontesta against umnumzana Trump so khonapha kwaba yi-deciding factor ukuthi abantu batshintshe umumo bavotele uTrump ngoba babetshela ukuthi yingcekeza okwakathesi ngibona ngathiwa it's a different situation ngoba uBiden is not contesting kathesi umnumzana Harris nguyo contestayo but siyakwazi ukuthi iRepublican Party lo Donald Trump bebefuna ukubabopha bonke bebabili besithi yikho kucabanga kwabo so mina engikubonayo kathesi ukuthi abangantu bebesekela uTrump vele basekela uTrump abasekela uHarris vele basekela uHarris ama-independent voters lamanye ama-Republican voters ayefuna ukuvotela unkosazana Harris ngantwa kuzaba le problem khonapho so hayi the race ngantwa is too close to call okwakathesi ukuthi engadliswa yikhonokho yini ngoba sizwe ka-izolo uTrump esithi uLiz Cheney umtaka former vice president Dick Cheney kumele bamfake phambili bamdubule and all these other things so is there injalo and then uJD Vance wabuya wakhuluma wathi abelungu abaningi ukuthi bangene to these Harvard institutions kumele batshintshe their genders so inkulumo ezinjalo hayi kuyahanjwa this time around but ngolesibili siyabe sesile clear picture ukuthi embani ozanqoba
kukhetho olwedluleyo uTrump sibone esala ukuthi unqotshiwe kwagcina kusiba lodlakela edalela ephalamende eCongress lolu khetho ubona luqhutshwa kuhle yini kuze kuyephutsha kungabanga lodlakela olufanayo
hayi mina angikuboni ngoba ngiyibona ama-security agencies ngantho amelele khonokho abantu angantho abalomsongo vele bamelele bona laba ngoba siyakwazi ukuthi abaningi bangikhona basejele abanye bamelele ama-court date abanye sebephumile ngoba amacala abo ebenikwa ama-4 years 5 years but asikababoni kuma-social media ngantho bephambili besupporta umnumzana Trump so ukuthi bazaphinda yona le nto hayi kathesi ngantho i-National Guard lama Congress people ngantho abalungiselele into enjalo.
Lo ngumnumzana Tim Murengai, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ese-Ohio eMelika. silokhe sikudaba lunye umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust uthi impiko ethulwa ngabancintisayo laba igxile kakhulu kumisebenzi yabo ababeyenza i-profession
Nxa sikhangela ukulungiselelwa kokhetho lwe-America siyayinanzela imbiko ephumayo ukuthi uDonald Trump loKamala Harris nxa besethula imbiko yabo ilokutshiyana kakhulu singathatha umzekeliso uDonald Trump ukhuluma kakhulu ngokuthi yena uzavimba izizalwane zakwamanye amazwe ukuze zingahlali kulelo lizwe kodwa-ke nxa sikhangela uKamala Harris yena usuke akhulume ngokuthi ufuna ukuthuthukisa amalungelo abantu ngezindlela ezishiyashiyeneyo nxa sithi siyakuqathanisa ukuthi uDonald Trump yena uvele ungusomabhizimusi osomabhizimusi siyakwazi ukuthi ngabantu abathanda ukuthi bavikele amabhizinesi abo lokunye nje okungabe kuphathelane lomnotho ngoba labo bengabantu abakhuluma ngezomnotho kakhulu kodwa kuKamala nxa sithi siyakunanzelela imbali yakhe ivele iyileyane yokuthi ngiyokuvikela amalungelo abantu njengoba ubeke waphatha izikhundla zokuba ngu-attorney ezindaweni ezijiyeneyo u-attorney general lapha laphana ezigabeni lapha kade ihlala khona so konke khona oko kuvele ukuthi vele nxa sicaba sikhuluma ngabantu laba ababili omunye lwe-background yezomthetho omunye lwe-background yezamabhizimusi and siyakwazi ukuthi osomabhizimusi bangakhuluma loba kuyini ukwenzela ukuthi ibhizinisi zabo ziye phambili njalo nxa sithi siyakukhangela futhi inkulumo kaDonald Trump iliyana ebuya lokuhlokoza abantu okudala inhlokomo njengalokho kwaba khona ngesikhathi yena esala ukuphuma esihlalweni ngalwana mnyaka kodwa-ke nxa sikhangela uKamala Harris ngabantu ama-democrats vele ungananzelela akhuluma kakhulu egxile ekuthuthukiseni amalungelo abantu ekulondolozeni ekuvikeleni amalungelo abantu lokuthuthukisa nje inhlalakahle yabantu
lowo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ekobulawayo ukuze sizwe ukuthi ukhetho lwemelika luthinta njani abesifazana labezokholo sixoxe lonkosikazi Teresa Dangwa owenhlanganiso ye-Diaspora Women Arise njalo engumfundisi
Ngiyabonga kakhulu sithandekile ngithuba lokuthi ngikhulume lami ngekhetho elenzakalayo lapha eMelika sikhangela ngelungelo yabafazi i-time eqhakathekileyo kakhulu oqala ukukhona okunje ukuthi it's been a long time ukuthi abafazi babe ngavunyelwa ukuvota many 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 decades ago kodwa kathesi lathi sesilayo imvumo yokuvotela and sihamba siyavota sivotela anyone esimfunayo akula muntu ositshelayo ukuthi kumele livotele le party kumbe libe livotele lowana uwedwa uyazichuzela whoever omthandayo right ngukhetha omthandayo so it's peacefully kungela anything you are scared of so yisikhathi esichazayo kakhulu and then kuma policies izinto ezihambelana nabafazi eziphumayo ukhetho leli kuhambelana lama-iningi lendaba ze-immigration indaba ze-women's health especially abantu bekhuluma ngelungelo lomuntu wesifazana ukuthi ekhuphe isisu kumbe engekhuphi isisu kube sekuhambelana lokuthi abafazi babe ama-equal opportunities kungebela discrimination on any level anyway whether kusikukhaya kusemsebenzini kusendlini kusephandle sidlala whatever kwakumela ngakube le discrimination so economic empowerment ikhona and ukuthi nxa besebenza benikwa imbadala yabo kumele ifanane lembadalo yamadoda ngoba lapha indawo eziningi kazi amafazi kabanikwa ipay yabo is always less than ipay yamadoda
phakathi kwababili laba abancintisayo nguphi esingathi ulwela ilungelo labesifazana okwedlula omunye ngombono wakho
bonke bongu-2 bathi bayalwela ilungelo zabesifazana but ungakhangela ku-history yabo ukuthi lowu historically ngowuphi okhanya zathi umelela ilungelo yabafazi ukwedlula omunye ungakhangela into ekhulunywa kakhulu ngo Donald Trump ekhulunywa kakhulu yikuthi yena kabambi abafazi kuhle even indaba yokuthi laye wake waphuma ebambi isibharo kwabanye abafazi i-sexual abuse so indaba zonke zikhona even kumakhothini abantu bemhambisa kumakhothini ebhadala ama-fine and then ukuKamala Rice ungakhangela naye i-history yakhe uyalwela ilungelo zabafazi on many levels. So ukuthi uzavotela bani mina ngeke ngakwanisa ukuthi njengomfundisi kasolungelo lami ukuthi ngitshele umuntu ukuthi kumele uvotele uzibanibani nozibanibani ngoba that's not in our authority, that's behind above our pay grade, if you will. Njengabafundisi kumele sithi yey hambani liyovota hambani liyovota ukuthi uvotela bani sokuza ukuthi wena uhambe phambili kwenkosi ukhulele uzibuze ukuthi umuntu ole omelela ilungelo zabantu not just ukuthi nje abantu besifazana and who is in line more in line with God ngoba umuntu ngumuntu uyaphambanisa but all in line with God with the thing with the word of God ngubani number one and number two ubuze yena inkosi ngoba inkosi iyokwazi umoya womuntu ukuthi phakathi umuntu ufuna uhamba nje siyakwazi ama politicians bayahamba bekhulumele indaba but nxa sebengenile sibile ehofisini xa becampaigner ha they talk a good game but nxa sebesehofisini baza kwenza whatever abakufunayo ngoba sebe we need so wena kumele uthi nkosi wena ngokwazi inhliziyo yomuntu njengokwazi inhliziyo yomuntu ngicela lami umvulele lami ngibone umuntu engimele ngimvotele and then God is faithful to show to you.
Ungathini ngokuncintisa kukankosikazi Kamala Harris kukhetho olumqoka kangaka engowesifazane?
Kuyachaza futhi ngifuna nje ukuthi kuyachaza ukuthi sibona uKamala Harris eyiemelele abasifazana at that level of leadership ukuthi yinto e-encourage-ayo ngoba for many decades we have never had a woman president. So yinto ethi nqa even abantu ethina i-generation yethu le generation yabantwana bethu amankazana bayabona ukuthi oh lami ngiyakwanisa ukufika at this level lama angimelanga ngivalelwe amahlangu ngokuthi mina ngingumuntu wesifazane lami ngiyakwanisa ukufika kuma-ofisi ikona lawo awaphezulu it doesn't matter even nxa kuyi-ofisi yekhampani i-ofisi yani ye-politics akulandaba lami njengomuntu wesifazane senginikiwe lami ikubona ngibona ukuthi lami ngilethuba lokuthi lami ngifike khonapho even uKamala Rice whether ungayanqoba kumbe kanqobi siyabona ukuthi hhayi kuyachaza sibili ukuthi sibone umuntu wesifazana efika kulevo yona leyo. Ngiyabonga kakhulu, inkosi iphathe kahle.
Lo ngunkosikazi Teresa Dangwa owenhlanganiso ye-Diaspora Women Arise njalo engumfundisi esixoxelaye ese-New York khonapha eMelika.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uza kulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X le VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athe alindele ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye lempumela yalo. Sizwe ingcwethi ezicubungula izombusazwe zihlaziya okuningi ngalolu khetho. Sizwe njalo umlando womunye wabancintisa kukhetho lwemelika umnumzana Donald Trump. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.